ezindabeni zethu namhlanje. Amapolisa lamasotsha asola ukushayana kwabanye babo esitaladeni seHarare okumangalisa izulu. Amabandla aphikisa elibusayo akhangelela ukuthi azalobelana isivumelano se-MDC Alliance kusasa sokusebenza ndawonye kukhetho oluzayo. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zithakazelela ukuthi soluza kuqhubekela phambili uhlelo lweZimbabwe Special Permits. Kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni. Namhla sixoxa ngomanyama wamabandla ambalwa aphikisa elibusayo eZimbabwe azakhankasa ancintise njalo kukhetho oluzayo ngaphansi kwe-MDC Alliance. Sizalethulela ezemidlalo lohlelo lwe-Woza Friday. Abadala bathi ukuzwa yikuncishwa. Ku-Live Talk namhla sixoxa ngomanyama wamabandla azosebenza ndawonye ngesikhathi sokhetho oluzayo eZimbabwe ngaphansi kwe-MDC Alliance. Thumelani imilayezo lwenu ku-WhatsApp kunombolo wethu ethi 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhutshwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM, 4930-6065-15460 laku-13860 kHz ku-short wave. Lingakhohlwa ukuthi ku-WhatsApp nakuFacebook ku-VOA Ndebele.